Izitolo zakoBulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokwenqabela udubo lokuthenga owedlulisileyo, i-hoarding. Indwendwe zabathengi bempuphu ziqhubekela phambili, kunganakwa umthetho wokuba abantu kumele bengaminyezelani ekwenqabeleni ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abagaya impuphu sebephe uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu njengendlela yokungezelela ukuthengiswa kwempuphu. Umnumzana Thafadzwa Musarara uthi banikeza uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu ukuze uzulu athole impuphu ngesikhathi abantu behlezi endlini.
On behalf of the milling sector,
simele abagayi sikhangelane lokuphithizela ukuba khona lapho kuthengiswa khona impuphu, njalo sizama ukuba abantu bengaze baminyana ndawonye. Sinika uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane zomumbu esinawo elizweni ukuba zincedise kundingeko yempuphu, yona engangenkulungwane ezimbili ngelanga elilodwa. Siyakholwa ukuba lokhu kuzehlisa indwendwe, njalo zonke izindlu zithole ngokweneleyo impuphu ngesikhathi lesi kuvaliwe.
Umnumzana Mandla Nkosi Nyathi, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi zenkulumane, uchasisa ukuba kungani bekhethe ukuba abathengi babuye lencwadi etshengisa ukuba bahlala ngaphi.
Ukuthi umuntu asebenzise i-proof of residence ikutshengisela ukuthi umuntu uhlala lapho. Thina njengama-resident association siyakhangela, siyabazi abantu. Ungafika ungowesigaba uyabe ukhanya sikwazi ukuthi uhlala kule i-line. Ungabuya lephepha siyakwazi indlu liyana ngubani lobani ohlala laphana. So nxa uthole iphepha lamanzi yilo elitshengisa ukuthi uhlala lapho. Nxa lingamaloja ngapha sivumelana ukuthi uyabuya lephepha lendlu, amaloja ayazalwa. Indlu nxa ilabantu 4 liyabe lingu-4 lisebenzisa iphepha elilodwa lithenge ngalo liyi-1, ngoba abantu ama-residents vele lama-villages bayazi abantu ezigabeni. Iphepha lamanzi ngelokutshengisa ukuthi ungumhlali wakhonapho.
Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi baningi abantu abayiswelayo impuphu.
Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kumamillers. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses, but to my surprise, kukhanya ngazani abathola impuphu kuqala abangena umhlangano weZANU-PF. Every consignment ehamba kumashops atshiyeneyo, they must have a bag of millimeter. And bayathatha impuphu leyana beyithengisele abanye abantu.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, umnumzana Elliot Nkomazana, uveze ukungaphathwa kuhle ngendlela impuphu ethengiswa ngayo.
Sicela ukuthi uhulumende yale mpuphu yama-70 ibuye sithengise ngezigaba ngezigaba. Then futhi abantu beZANU-PF abayekele kube yibo abahlala bephambili. Kanti kule task force leyo abatshela ama-councillors kube yiwo azaselekta abantu ababhala abantu ngendaba yempuku. Ngoba singafaka into ze-politics, so thina singangeni ze-politics, so sizalamba.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, unkosikazi Nodumo Bebe, ubuye wachaza njalo ukuba abantu lokhe benyakazela ngaphandle kokuba uZulu ecetshisiwe ukuba ahlale endlini.
Lockdown bevele ayikhanye le. Iyafana nabantu vele bagcwele emgoqweni bayanyakazela ema-shops. Maybe okwenza ukuthi abantu kube njalo ukuthi ukudlevela kukho, abantu abanyeke bahlale ezindlini bengelakho ukudla. Amapholisa yebo kuhamba ahamba abhodabhode lokho ecebisa hlalane nezindlini. Lokho kuvele ukufanana abantu bahamba. Engxenxa kungathiwa amasosha nanke abantu bangahlala ezindlini kumbe nxa maybe kungathiwa koBulawayo umkhona sele corona. Kodwa kwakathesa emalotshini vele abantu bayazibhodabhodela. Ethown awuhambeki ngama-roadblock la khona la ngezincwadi ezifunakalayo ukuzuku.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi uhulumende usebumbe iqula labantu abakhangela ngokutholakala kwempuphu.
Ngokunjalo i-task force iyeqhubayo uhlelo lolu, abantu bayavunyelwa ukuthi bahambe bethenga impuphu endaweni zenezo ezishiyeneyo. Ngokunjalo i-task force yenza umsebenzi omhle kakhulu.
Izakhamuzi zakuleli dolobho ziziduduza ngokuthi akukatholakali muntu osehlolwe wafunyanwa ele gcikwane leli koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.